Endabeni zethu lamhlanje kubunjwa ibandla leZimbabwe Communist Party elingasoze lincintise kukhetho oluzayo. Idale lePhalamende kweSouth Africa lizavota lamhla kulabanye abafuna ukususa uMongameli Jacob Zuma esikhundleni. Uza kwenziwani ngabasakhulayo abafika inkulungwane ezimbili, 2000, abaxoshwa nguhulumende? Kulayitok namhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection, sixoxa ngokuxokozela kumabandla ezimbosazwe eZimbabwe. Bayalwa abalandeli bebandla le-MDC leZANU-PF. Thumelani imilayezo yenu kuWhatsApp kunombolo ethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa ukhathi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 naku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp naku-Facebook ku-VOA Ndebele.